i-biometric voting system yimtshina esebenziswa ukukhetha ama-leaders elizweni. Kusebenziswa imunwe kumbe ilihlo ukuthi ukhethe, ukuthi ubonakale ukuthi nguphi umuntu onguye.
Ungabheka umphakathi wethu eZimbabwe njalo indaba zethu ezombusazwe. Ngombono wakho ungathi ithuba likhona na lokuthi i-biometric voting system ingasebenza eZimbabwe?
Akula thuba elingayenza ukuthi i-biometric system isebenze eZimbabwe ngoba kulezinto ezime endleleni yakho lokho. Singakabone ukuthi amagetsi awakho ezindaweni eziningi ukuthi imitshina le ingasebenza ngamagetsi. Njalo futhi abathi kona i-network ukuthi imitshina le ikhulume lalapho efanele ithole ama-votes khona, ama-network angkhona akawasebenzi kahle. So ungathola ukuthi uzaba lezi ndawo lapho imitshina le izaba khona okufanele uvote khona ukungena amagetsi kube ungena network.
Ukuze sikwamukele le system ngomnyaka ozayo kuzobiza imali eningi na?
Kuzobiza imali eningi kakhulu. Imali leyo iyamele ibonakale futhi ukuthi ifundise labo abayakhetha ama-leaders, ngoba abantu abaningi abayazi imitshina leyo abazange beyisebenzise. Njalo futhi kuza funa befundise ukuthi beyisebenzise njani.
Uhulumeni angayitholi imali yangkhona, ngubani ozofundisa abantu ukuthi bathole ulwazi lokusebenzisa lo mshini?
Kuyamele uhulumeni aqale afundise laba abafundile bemitshina yena leyo khona bezahamba beyefundisa izakhamizi zonke zeZimbabwe ukuthi imitshina leyo isebenza njani.
Yiziphi izinsuzo, ama-pros njalo ingozi zokusebenzisa le system?
Ama-pros angikhona ukuthi abantu abazakhetha yibo abantu abakhona, akufuze kube labantu abahlonywa abafaka abangekho bevota. Njalo futhi isikhathi sokuthi kuvalwe ama-votes sebancinelani.
Bakhona abantu abaningi na abayaziyo le system biometric voting system?
Ngokwazi kwami abantu abaningi abayazi imitshina le, abantu abaningi abayizwisisi le nto.